Kuluma emhlanganweni webandla lezanu PF eTongogara Ground eShirugwe namuhla umongameli Mnangagwa uthe ukhetho lolu lokuthula njalo abaluhlolayo kufanele bekunanzelele lokhu futhi behloniphe ilizwe leZimbabwe.
Please do not come to observe us with foregone conclusions from your home or your countries. Come with an open mind.
Umongameli Mnangagwa uqhubeke wathi eZimbabwe linxuse amazwe angamachuma amane lanhlanu 45 ukuzohlola lolu khetho. Uthe amazwe angentshonalanga akumelanga afundise eZimbabwe ngombuso wentando kaZulu. Ukhuthaza amabandla ancintisayo ukuba akhankase ngokuthula isithi ibandla lakhe liqakathekisa ukuthula njalo ukhetho lwalonyaka luza phutsha kungeladlakela. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi ibandla le-ZANU-PF lincindezela uZulu ukuba alivotele.
Yena njengo-president uyayazi i-diplomatic protocols ukuthi awuthethisi ama-diplomats labanye abantu abazivela kwabanye abantu. Uma bephambanisike uyababiza ngasese.
Ekhuluma kulumbuthano umongameli Mnangagwa uthe lanxa kulezi jeziso lezi ilizwe selilokudla okunengi njalo inhlelo zokulima ezokwenjiwa lokulungiswa kwempahla kuleli ziqhubeka kuhle. Omunye obesemhlanganweni lowu owake waba ngumphathi ntambo kakhulumende obona ngezemidlalo umnumzana Makhosini Hlongwane uthi uyathokoza ngokwenziwa libandla lakhe.
I-performance yethu yalonyaka eka-2023 idlule eka-2018 in terms of inano labantu abazavotela umongameli Mnangagwa, inano labantu abazavotela ama MP wezanu PF, inano labantu abazavotela ama councilor njalo wezanu PF, labanye abachechene yinhloso yethu. So ngokubona kwethu ukusebenza kade sikuyenza isikhathi sonke sikusela ngoSeptember nyakenye kuze kube khathesi sibona ngathi hayi abantu ba mobilized.
Umsekeli wezanu PF umnumzana Gift Ndlovu uthi ibandla lakhe lizanqoba.
Ibandla sali support nama implementations wonke ayenziwa libandla isawalalela sawezwa sawa understand.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Divine Hobe obekumanyana wePollard othi usesekela ibandla lezanu PF.
Ngathi okwenze sasekela umongameli ukuthi sithe sinanzele ukuthi asisangeni ukukhetho lololuzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusoze kusimise ukuthi sisekele umongameli njengoba ngumuntu ade sivele sisebenzisana laye iminyaka emihlanu edluleyo sikuPollard. Imbono kade siyifaka eminye ubeyithatha ngalokho sibona ukuthi siyakwazi kunenge afisa ukuthi akwenze ku-5 years lezi ezilandelayo.
Umhlangano wezanu PF namhlanje ube ngokugcina kungakaqhutshwa ukhetho kuviki ezayo lapho okuzakhethwa khona umongameli, amalunga ephalamende kunye namakhansila. Ngimele isitudio 7 ngise Shirugwe ngumlondolozi Ndlovu.